siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 26 ngoNhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lwalo lokutshengisela lisola ukubhidlika komnotho welizwe luqhubekela phambili njalo selilungiselela ukuya esigabeni semaswingo.
Sisuka emdabeni sabe sesisiya emaswingo mhla ka 7 July. Nxa amapholisa engasiphazamisanga banike ukuthi bahle.
Iningi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwemali elizweni ngesikhathi imizamo kahulumende yokuqeda lolu hlupho isehlula.
Soke nxa umthethi ngaseko kuthiwa nje RTGS amakhastoma ingene kwi-akhawunti yebhizinisi but ayikhathakuleki ubaa lo mntu ongelamali. Soke udaba lwemali ngibona ungathi urhulumente solumehluleleyo khanye kanti kalampendule ngenzani ngapha.
Abaqoqa umkhosi welanga lokunanza imisebenzi kamuyi wayengumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo ekupheleni kwayonale iviki bathi amalungiselelo asesemaphethelweni. Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labatsha silontongamili Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lwalo lokutshengisela lisola ukubhidlika komnotho elizweni kanye lenkohlakalo ekhona kweziphathamandla zikahulumende luqhubekela phambili njalo selilungiselela ukuya esigabeni semaswingo ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi lizakhuthaza abantu ukuthi bengathengi kumankampani eziphathamandla zikahulumende ngendlela yokubajezisa. Amankampani lagoqela iGushungo Holdings kamongameli Robert Mugabe kanye lamavinkili athiwa Choppies akamsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mphoko. Okuningi ngohlelo lokutshengisela asikuzweni kwingxoxo lomsekeli we-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sisuka emdabeni sabe sesisiya emaswingo mhla ka 7 July nxa amapholisa engasiphazamisanga. Ngoba lonke liyazi ukuthi amapholisa ngesikhathi uma sihamba sisabayela ukuthi sabe sibe mkhankaso njalo banike ukuthi bahle ukuthi senze lo mkhankaso sigcine kude emakoti kodwa ilanga abesesivele sesilikhethile ngamhla ka 7 sasemaswingo.
Kulokhu kutshengiselwa okwedluleyo lingathi beliphumelela yini?
Ungakhangela umkhankaso esesiyenzile besikhuluma ngendaba yama-bantu points ukuthi njengozulu wasezimbabwe asiwufuni sonke sizwile uthi namasa esengazane usehlehlela emva ngendlela ayekhulume ngayo kwakungama-bond notes angasikhuluma kunjenje nasengidembi lamabhanga. So kuyatshengisela ukuthi imikhankaso lesiyenzile kulophukelo kwintshintsha okuthize sesizangezela njalo emkhankasweni wethu ngoba sonke sizwile ukuthi izisebenzi zikahulumende sokuthiwa seziyahola mhla ka-47 kodwa thinasazi inyanga zonke ziyi-12 akula nyanga ephela mhla ka-47. So ngolunye udala sizezakufaka umkhankaso wethu ukuthi abahloniphe isebenzi zikahulumende ngoba isebenzi zikahulumende zile mondi zilabantwana zilezindlu le mali indleko kumele bazibhadale kangeneni laba abahlala ezindlini ezokulotsha osokusitsha ukuthi iningi labo sebezaxoxa nxa bengathelanga imali.
Kambe yena uhulumende elimtshelayo libona ingani uyalilalela yini?
Ukubona ukuthi sikhona bakubona ngoba nga find ukhankaso besikwenzayo kungelandaba nga amapholisa kangasalisi njalo ngabona kabantshintshi imigoqo ababeyifakile engavunywa ngozulu njalo sonke siyazi ukuthi ngokhankaso esikwenzileyo nxa amaphephandaba singawalandela sinje usuperman wanzira ukuthi laye ukhanya wantshontsha i-4 million njalo labona futhi ngomvulo sathi lo-permanent secretary minister of mines and energy laye simbuza ngodaba lwemali yemarange waxhamanda wehluleka khona ukuthi aphendule. So kuyakhombisa ukuthi iqiniso seliphuma osokuqakathekileyo ukuthi zulu wasezimbabwe sibe nyandanye sifuqe laba bantu ukwenzela ukuthi sikhiphe ubugqili lobu obuyehulumende yezalo.
UNkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT sixoxela ekobulawayo. eziningi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwemali elizweni ngesikhathi imizamo kahulumende yokuqeda lolu hlupho ibikwa isehlula. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenze eZimbabwe Congress of Trade Unions kanye lelwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi abanini bamabhizimusi kanye lezakhamizi yibo abathinteke kakhulu.
Nginanzeli ngendlela okuqhuba ngayo abantu bamabhizinisi bazavala ngoba bakhona abalamabhizinisi afisa ukuthi umuntu ahlayele cashes ukuze zonke uzenelise ikakhulu ngakhangela ama-milling companies laba abagayo umumbu landana abathenga umumbu lelali babefuna icash. So ke nxa icash ingasekho kuthiwa nje RTGS siyenziwa ama-customer ingene ku-akhawunti ye-business but ayisathathengi ufaka lo muntu ongela mali. So ke udaba lwemali ngibona ungathi uhulumende solumehluleleyo khanye balikala mpendulo ukuthi ngenzani ngakho. Ama-RTGS ukuthi nxa mina kulo muntu engifuna ukumbhadala imali kulamafomu engiwafilayo ahambe ebhenki ukwenzela ukuthi ibhenki ingazi i-cash le isi-transfer direct electronically isiyangena ngale. But ungazi ukwenze khona oko imali yakhona iphume iyengena khona ngale. Lo ana sofana la ayitholi imali efana lapho ayitholi ngoba uyathela uyafika kuthiwa hhayi imali yakho engaka kumbe asithi yi-10,000 ingenile. Kodwa ukuthi enathola kusavumisa kuyathiwa hhayi ngabe ufuna ukuyidrowa udrowa 300 kumbe 100 kumbe 50. So uzananzela ukuthi sesilalolo hlupho lokuthi vele i-movement zemali sokukho ngoba yi-paperwork. Kodwa umuntu osefunda asebenzisa imali ezilima ngqamu physically imali yakhona ayikho.
Wonke umuntu nje makhazi uyakuzwisisa lokho ukuthi kuyasebenza.
Abantu abaningi uzananzela ukuthi khathesi unqani umuntu kufanele anginike imali yami kumbe i-business. I-RTGS abantu abaningi abasayifuni ngoba uyakutshela ukuthi mina angisoze ngikuthengisele ngoba i-RTGS engaze uniyenze hlele ukuthola imali. So sokusenzakala ukuthi umuntu yathi hhayi wena nxa ufuna i-ATM le eqale edinga imali cash uzothenga. So sokusisa ama-business la asesafa ukuthi ayenesi banathola imali ngoba abantu bayakwazi kodwa ngale muva kwabehlupho lwemali i-RTGS yayivelisa i-common ebantwini kodwa phela ilancedo ngoba ungaziyenzakala ikunika imali. So we are saying uhulumende impendulo ukuthi alungise indaba lwemali and futhi behlupho yakho indaba yamabhondi khona amabhondi notes la ukuthi ayeza. Abantu abaningi bayesama u-2008 abo into ezesabekayo. Akula muntu ongaba le mali yakhe athathe imali ezidinga ebhenki. Kungani ngono uma kunzima igebhele phansi ngoba kungcono ukuthi uthaye le mali egebhele phansi xa uyifuna uyeyigebhe uyithole kulokuthi ukuthi uyafaka imali ebhenki. Abantu abasafaki imali emabhenki.
Kuthiwa kule mali leya kwamanye amazwe liyayibona yini?
Leyo mali asikayiboni kodwa amarangi anti ayezele iy'mali ebikhona laphana ngemali i-currency ayengathi iyasebesebenza. Kodwa-ke abantu abaningi vele ezimbabwe kathi sibaprefera i-US dollar. Lezi mali amayani nalezo amarandi lainale iphawundi ebritane asikaziboni kodwa sabala nje into ebantu izimali ezingasebenza. Ndikuthi kanti uhulumende phela uyaye ufuna ukuthi azame ukwenza indaba le ukuthi ayezokathi indaba elula ukuthi hayi lingadubeki senza lokhu lalokhu lalokhu. Ngomlomo kulula kodwa akusasebenzeli physically kuyalo kungenzeka ngendlela abacabanga ngayo. Nje uhlube esibalalo ukuthi kuningi okukhulunywa nguhulumende kodwa ungahamba kugrawundi ayisiko okwenzakalayo. So abantu bale kubedibeka leyo mali ayibonakali ebantwini. And futhi okunye le rate yakhona amahambi kulama-rates atholi yes versus rand ama-rate akhona lana zonke nje efanele ezilungu zona zinanzelele ukuthi zisebenza kanjani ukuze abantu benithi babe ne-confidence kuma-entary systems ethu eZimbabwe la.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU kanye leyobulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekobulawayo. Abaqoqa umkhosi welanga lokunanza imisebenzi kamoyi owaye ngumsekeli kamongameli welizwe uDr. Joshua Nkomo ekupheleni kwayona le iviki bathi amalungiselelo asesemaphethelweni njalo bakhangelele ukuthi abantu beze kulumbuthano ngobuningi babo. Indodana kamoyi umnumzana Sibangilizwe Nkomo usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi kunxuswe amabandla wonke ezombusazwe kulomkhosi kanye lozulu jikelele. Umnumzana Effort Nkomo ilunga lebandla lezanu PF njalo ongomunye wemuli kamoyi usichazisela ngokuqakatheka kwaleli langa.
Kuthatha umuntu owaziyo imbali kaNkomo ukuthi wayengumuntu ohlanganisa abantu bonke beZimbabwe wayengakhethi imhlobo. Kuqakathekile ukuthi lanxa engasekho abantu bakhohlwe ngenzondo abalayo bakhohlwe ngoku ababecabanga okubi lokuhle bakhangele imisebenzi ayenzayo babuthane bemkhumbula.
abasakhulayo labanye bafundiswa kuhle yini ngomoyi ukuthi bayazi imbali yakhe
okungihlupha ukuthi ngangiboni imfundiso isehla isuka kulabo abasebenza laye isiya kulabo abasakhulayo ingozi engiyibonayo yona leyo ukuthi laba abasakhulayo baza kukhula bengaselayo imbali enhle ayenzayo ngoba i-generation njobe ifika isedlula yikho embone ngani kuza kwenzakala kanti uqhakathekile ukuthi i-legacy yakhe siyichiyele abantwana siyifundise abantwana uze babe lolwazi lolo thina esilalo
kunengi yini okwenziwayo ukuthi kuhlonitshwe umoyi
kakuhambelani le msebenzi ayenzayo abantu umbuzo owodwa abake bembuze wona ukuthi kambe yebo imigwaqo ikhona abizwa ngayo lo mgwaqo osuka kobulawayo usiya emzini wakhe kambe wehlula esaphila uzafa yini walungiswa engasekho wona lo osuka kobulawayo usiye eKhenzi umgwaqo nalwana yiwo oze uyefika emzini wakhe iKhenzi Road
lowo ngumnumzana eFort Nkomo ilunga lebandla lezanu PF njalo engomunye wemuli kamoyi umnumzana Joshua Nkomo sixoxelaye ecingweni ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 mm wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kuWhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngilelunga lenhlanganiso iyeta jamuka umnumzana Epson Ncube ongomunye wabantu abatshengiseleyo eHarare ngolwesihlanu besola umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ngokuhlala ehoteleni besithi udlalisa imali kahulumende. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga babantu ngami.
Lithini ngobaba Mphoko?
Esikhala ngakho ukuthi ubaba uVice President Phelekezela Mphoko kakumelanga ahlale ehoteleni esebenzisa imali zabantu abazibhadalayo ngemva kokunanzelela ukuthi abantu izimali lezi abazibhadalayo bathola nzima kodwa yena ayekhetha ukuhlala ehoteleni usehlala kwehoteleni okwesikhathi esingangomnyaka lehafu ehlezi ehoteleni njalo imali aseyisebenzisile singathi usesebenzise 3.5 million eyabantu abahluphekayo abeZimbabwe.
Ukubotshwa lokuhlukuluzwa elikwenzwe ngamapholisa ngolwesihlanu kulethusile na?
Kakusethusi ngitsho ngoba sijayele imikhuba yezanu PF yokuthi abantu nxa belwela amalungelo abo iyabethusela ibathaye ibenze ukuhlukumeza okuthize kodwa lokhu kakusibisele muva sithi thina njalo sizimisele sifisa bonke abatsha bonke usapho lweZimbabwe ngathi liyasijoyina kulo mkhankaso njalo kunye ukuthi kasizenzeli thina senzela lawo amapholisa asehluleke ukuthi bawaholise kuzona lezinyanga imali yabo yingxenye yenaleyi 3.5 million esetshenziswe nguvice president uPhelekezela Mphoko.
Ekubotshweni kwenu ngolwesihlanu beselenelisile yini ukuthiya ugwalo lwezikhalazo zenu kubaba Mphoko?
Asenelisanga ukuthiya ugwalo ngoba ngesikhathi sisathwele imaphepha kade sithengisela ngawo besamangele ukuthi kwenzakalani ehoteleni lapho kuhlala khona ubaba Mphoko. Kusuke kwase kufika amapholisa abehlome ngohlonzolo uphezulu njalo ekutshengiseleni ukuthi besilabo mama kade betshela abantwana kodwa sesisuka sakhangela ukuthi impilo yabantwana yahleka njengisela ukungabi lo zwelo so kasenelisanga ukuthi sibatshile lolu gwalo.
Isikhathi kasisavumi Ncube uphosa elokugcina.
Engingakutshela abantu beZimbabwe ukuthi kasisukumeni isikhathi sesifikile asikho esinye isikhathi esizaphinda sisithole isikhathi sesifikile esokuthi abantu beZimbabwe babambane labanye batshengisele ukuthi bayakwanisa ukuzimela sesihlukumezwe kwenela sithi u-Ida Zamana kabuye sithi 15 billion yoni kayibuye thina umgabe kame ukuhlukumeza isizwe seZimbabwe sikithumi koma 2 million jobs kazibuye uJohn Mangudi kakame kubisa amabondi ngothi ndawo sibabonile le bad bridge behlukumeza abantu ezimla besithi abantu kababe lama import license lokho siyakwala asibambaneni yizo isikhathi sokuthi uba umgabe achiye umbuso ungena abantu abalothandile emuli eZimbabwe
hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga
Siyabonga.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lelunga lenhlanganiso yeta jamuka umnumzana Epson Ncube asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umntungameli Nkomo
Siyabonga ntungameli nampo abafana bakagodlwayo Ukuzicabayiza namhlanje ke sikhangeleke silaso ibandla leMTC elikhokhelwa umnumzana Morgan Shangirai lithi uhlelo lwalo lokutshengisela lisola kubhidlika komnotho welizwe kuqhubeka phambili njalo selilungiselela ukuya emaswingo iningi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwemali elizweni ngesikhathi imizamo kahulumende yokuqeda lolu hlupho isehlula abaqoqa umkhosi welanga lokunanza imisebenzi kamoyi uDr Joshua Nkomo ekupheleni kwayona le iviki bathi amalungiselelo asasemaphethelweni olivalelisayo musithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.